zasiko ukuthi amanzi awekho emadamu akobulawayo. Uzananzela ukuthi emavikini amabili kuze inyanga awedlulileyo amagesi abehamba phose amahola adlula 24 hours. So i-pumping singathi ukupontshwa kwamanzi yikho okwenza ukuthi sehluleke ukuthi sinike abantu bethu amanzi ilanga lonke.
Ingani besike sezwa kuthiwa lawo asesilela emadamu amanzi imeya?
Engakutsho kathesi ebantwini bakobulawayo ukuthi amanzi okunatha lawo kuze kuyofika singathi ukuna kwezulu ngoNovemba December. Okwamanje amanzi silawo sibili. Omanjinela bethu bathi sine 52% capacity emadamu ethu wonke amanzi angayenela ukuthi nathe kuze kuyofika elokwenze izinto elandelayo.
Ngaleyo ndlela uya kutsho ebantwini bakobulawayo ukuthi udubo elilalo kuphela olwenza lingenelisi ukubapha amanzi nsuku zonke ludaba lamagesi.
Udaba lamagesi lokuthi impompi zethu sukaziswe nxa amagesi ebuya ehamba esithi ngesilungu isethi kuyatshisa ama-control panel. Sokudingakala imali eya kwamanye amazwe eyamelika ukuze silungise lezo mpondo.
Amafutha ezimota lawo ayasilela elizweni, ingcekeza izibi lizivutha ngemfanelo yini?
Sesike sashela abantu lapho ukuthi iprogramu sasekwanisa ukuthi silandele njengokuyihlela kwayo ngoba amafutha uzananzela ukuthi kuqalisa ngo-February kuze kwefika kathesi asekhwele kathathu. Sikhuluma nje idizili selikubo-$7 kutsho ukuthi ngendlela esasihlele ngayo ibhajeti ukuthi imali ezasisiza ukuthenga amafutha leyo mali kayisekho ngoba ngenxa yokukhwela kwentengo yamafutha. Yilo supesilalo senelisi kuthwala izibi ngendlela ade zithwala ngayo. Kodwa ke sikhuthaza abantu ukuthi bagcine izibi ngaphakathi kwezindlu zabo, singaphakathi kwamayadi yabo, bengakhiphi phandle nxa bengakatshelwa ukuthi uhlelo luzahamba njani olokuthwala kwezibi.